sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 31 kuNtulikazi 2022 nguGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi kuzakwenzeka umhlangano omkhulu kusasa lezisebenzi. Izisebenzi ezikala ngeholo eliphansi zithi awusuze ubancede umhlangano lo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abesaba umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzakwenza umhlangano omkhulu kusasa eHarare lezisebenzi lapho bazakhulumisana khona ngezikhalazo zabo. UMavima uthi uhulumende ufisa ukuba bekhulumisane kahle ngeholo lokunye okubahluphayo okugxila izinto ezijeneyo.
The purpose of the meeting, Wajonga Kandemiri, is for government to sit down with all worker representatives within the public service, in fact, within the civil service, be it teachers, be it the general civil service in various ministries, in order for us to find a common position as to what is possible given the economic situation as well as the fiscal situation.
Injongo yomhlangano lo ukuthi sihlangane lezisebenzi zikahulumende ezinjengababalisi labanye ukwenzela ukuba sizwane sibili ngababhekane lakho njalo lokuthi singenza njani ngakho ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Ngibona engani singenza njalo sizadoza ndawonye.
But we are pushing for moderation on both sides so that we can eventually get to the stability that we want, general economic stability, currency stability, and with that, it will mean that as we go forward, our own currency can be a currency that people have the confidence in, and it can be a currency that can sustain wages and salaries.
Uhulumende ulakho ukulungisa lokhu ababhekane lakho ngendlela ayenelisayo. Sizama ukuba sonke sidlelane kahle. Sizahlaziya lokugudeka komnotho ukuze sibone ukuthi imali yethu ingasetshenziswa ukubhadala iholo lezisebenzi. Kusikhathi eside kungakuqulwanga indlela abahlawulwa ngayo. Sizasebenzisa imbuthano yonke yezisebenzi labaqhathi ukuze silungise okuhlupha izisebenzi.
The workers, industry as well as government.
Umnumzana Paul Mavima uphethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi. Bekhoka le studio 7 eseHarare. Umnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi akusuze kuphume okubambekayo emhlanganweni lo.
Kudlalisa isikhathi kuphela because kuma-meetings wona lawo kukhanya akula lutho okuphumayo. It's just a repetition ezinto ezihlala ziyenzakala every time and again. So thina njengababalisi uyathenga ukuthi wona hayi lapha sidlalisa isikhathi sike safaka okudala izikhalazo zethu lama-demands. But kukhanya ama-demands angikhona vele khona abakayenzi anything okwakathesi.
Lizakwenzani?
Bazahamba vele ama-representatives ukuyohlangana laye. But angiboni ukuthi kona kule anything okuzaphumayo because thina vele sesibhalelwe lokhu esikufuna ukuthi sifunani from u-employer. I-meeting yakusasa it was possible. Kwakumele basithele ukuthi kona hayi izikhalazo sizibonile. So sizalungisa lokhu nalokhu nalokhu, basinike ama-time frame yokuthi khona kuyayenzwa nini so that at least siyekwazi ukuthi khona umhlangano lo at least kuyaphuma something.
Nina kuyini elikufunayo kona?
Ama-salaries for ama-civil servants kumele bapheke at least using US dollar. Even if they are going to give us RTGS yangona kumele basinike RTGS using black market rate so that singazuzi imali liyana siyakwanisa ukuthi US dollar ku black market. Njengoba sikwanisa ukuthi kona siyizuze imali yona leyo from ema bank bangasinika le bank rate kumbe ifini be offering it. So as you put it in, it's a $540 equivalent, or maybe they can give us a ERTGS equivalent to 540 using the black market, which is Katesh at 900. Katesh, na kangira utona amanesi bahole imalene ngubu zelati na amanyama sivu pevan. I reason ni yako tukona balama allowances amane. Tina sige sati puna ama allowances for a number of other things, senior teacher, TIC, special class teacher, or what a case, they haven't done anything concerning ama allowances. So, sifuna ama special responsibilities, and even the grade instructor, iachiane grade, ama grade. If I'm going to go ahead, iachiane the ordinary teacher, maybe the 10 RTGS.
Umnumzana Neva Nyawunzi, ukuhlanganiswa kwabafundisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa leStudio 7 eHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, ukuhlanganiswa yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Okuqakathekileyo esingakutho okokuqala yikuthi umhlangano lo imibuzo yokuthi i-agenda imi njani, ngoba okuqakathekileyo nxa abantu behlangana bekhulumisana umkhadi lezisebenzi, okuqakatheke kakhulu yikuthi i-agenda abayilandayo yiphi. Yikho kumqoka, kodwa ke izisebenzi zikahulumende zicacile ukuthi bona khathesi xa besiyahlangana bekhulumisana lo hulumende ongumkhathi wabo, bakhangele ukuthi inkulumo yami ukuthi imali le eyenzini i-American dollar bayithola njani, bathola malini, kwabakhangeleleyo. Bayacaca ukuthi uba bele bekhuluma ngale imali ephefukayo idola leZimbabwe kumbe sithi RTGS eZimbabwe akubancedisi. And leyo ngqondo ungayinanzelela ingqondo eqinisekileyo, ngoba eqinisweni yikuthi eZimbabwe usho besilalo ungaze unikwe le imali yakhona seZimbabwe RTGS, uqede ukuyinika sokufanele ukuthi uhambe uyedinga imali American dollar eza kungesuthi uthenge. So ingqondo yabo iqondesibili ukuthi kuzaphumane, yikho kungumbuzo omkhulu khonokho. Kodwa esikhali ma uhulumende laye kumbe umkhathi onguhulumende elaleli zisebenzi laye engumuntu ophila eZimbabwe ezibonele okwenzakalayo, besikhali ukuthi uhulumende alaleli izisebenzi agcwalise izisiso zabo. Kungenzakala ukuthi engxenye imali abayifunayo nge-American dollar ingafiki khona phana, kodwa sikhathi uhulumende ahambe ngaleyo direction bayevumela kuleyo mali babe bafake le ndaba ye-RTGS eceleni kothi kukhangeleleyo.
Ye, usezicathulweni zikamavima, wena ungenzani kodwa lona?
Ngoba nxa sikhangele izisebenzi lo mkhathi sikhangele ukuthi into enkulu yilokho esithi thina i-production, ukuthi ekutheni kwakho konke kufanele ukuthi izisebenzi lo mkhathi wabo baphathisane, bakhulumisane, bazwisisane kwenzela ukuthi impumelelo yayo umsebenzi uphumelele. So mna umavimi wenza kwenza ukuthi ngilalele izisebenzi ngoba sizwile ukuthi kuthiwa kuzabe kukhona futhi abamele ugatsha lwe-finance okuyibaba abanikazi bemali. So nxa kunjalo ngingumavima benza kaye bona bemali ukuthi hayi abaye balalele izisebenzi kwenzela ukuthi bazwisise labo balandele babanikele imali ethengayo idwale meli kwenzela ukuthi umsebenzi esiwenzayo amatisha enelisa ukuthi asebenze abantwana babenefiti ekasi ephezulu. Kuthi labo abomongikazi labo abakhangele ezempilakahle labo basebenze bechelesile kwenzela ukuthi bakugulane abantu bathole impilo enhle, ngoba nxa lo kungenziwanga leyo ndlela kuzeza ukuthi abantu bahambe emsebenzini otitshala omongikazi bonke abasebenzi bahambe ngeze babe izidumbu nje, kodwa bengafika abana bengenzi lutho ngoba vele bengabantu abalambileyo bengabantu abangathi baswa bengaphathekanga kuhle, kwenza umsebenzi ongaphumeleli. So ngimazi nebenza kwenza ukuthi hhayi ngifuce bona befaneka lelilaleli izisebenzi elibanika imali ethengayo i-American dollar.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ukuhlanganiswa izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, besiphupha laye esekobulawayo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukususwa ezindlini ngenkani kwabanye babo khona ngaleke kule South Africa. Umnumzana Ngabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi ividiyo ebhodabhoda enkundleni zokuxhumana etshengisa abanye abantu besuswa ezindlini yenza bengahlaliseki. Kulabantu abazwakala bekhuluma kubi ngabantu bokuza kuvidiyo le. UMabhena uthi bathe amathe ulandela isezo lesi.
Kunabantu bedudula okukhanya bangenele abantu bokuza kwenye indlu, kawucaci ukuthi kukuliphi lokishi, kodwa babangenele bakhipha impahla zabo bethi laba bantu kababuyele kubo. Kasilalwazi lokuthi isibangela salokho yini, ngoba ngithi abantu nxa behleli kabazingeneli nje baba lesivumelwano lomnikazi wendlu bayisanelane phansi ukuthi bayahlala babhadale imali esingakwaziyo ukuthi ke umnikazi wendlu yena ungapi kasi laqiniso lokuthi umnikazi wendlu leyo isizalwane seSouth Africa kumbe la isizalwane esingabuyi eSouth Africa kawucaci konke lokho thina ke njengenhlangano kasivumelani lokuthi abantu bazithathele umthetho behambe behlukumeza abantu ezindlini zabo.
Singathi ke luphathwa njani udaba olunje baba Mabhena?
Kumele nxaku ukuthi umuntu wenze icala kumbe abantu benze icala kube ngamapholisa ayiwo asebenza lowo msebenzi. Ngoba nxase kungena abantu njengalokho esikubona kule video elokhu ithunyelwa emagroupini amaningi kakhulu weWhatsApp kusuka kusethuse ukuthi kungani izinto ezinjalo ziyekelelwa senzakala ngoba umthetho kumba abagcini bomthetho ngamapolice kakumelanga ukuthi umphakathi nje uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Singathola ukuthi kungaphi sizazama ukuthi sibuzisise ukuthi kwenzakalani kungani amapholisa evumela abantu bethatha umthetho beyofaka ezandleni zabo behamba besiyakhipha abantu abazihlalele endlini.
UMnumzana Ngqabutho Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa besuphalayo esejohannesburg. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kumele kuvikelwe isiphepheli emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba i-UNHCR ithi ziningi izipepeli ezidabuka kwekuzwekazi le-Afrika ezithunjwa emazweni atshiyeneyo zisetshenziswe njengezigqili. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uMongameli Joe Biden wakwela Melika ohlolwe izolo watholakala eselelinye igcwane le-COVID-19 uyazihambahambela e-White House engavezi ukuba ulomkhuhlane lo utholakele ele COVID-19 ngeviki ephelileyo lokhu ngokwesibili ukuba kuba lomkhuhlane lo.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana ngemibhobho edolobheni ele Los Angeles.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagazi athi 909 medium wave kunapha-ke nxa lifuna ukuthi lingene sithokheni sibaningi. Ye okwamanje-ke sike sizwe i-religion lapho-ke uNtukameli Nkomo axoka khona labantu ngezokholo lwesikristu. Ake sizweni khonokho-ke ukuthi uthini namhlanje usiphatheleni uNtukameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtukameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhangelane lokugcina kuhle imvelo yethu. Ngikhangele kuGenesis chapter 1 iverse 11 ithi yona uNkulunkulu wasesithi umhlaba kawuveze utshani lemibhida ethela inhlanyelo lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. Kwaba njalo umhlaba wasuveza utshani lemibhida ethela inhlanyelo ngezihlobo zayo lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wakubona ukuthi kuhle. Kwaba khona ukudla lokusa, kwaba lusuku lwesithathu. ngakho ke lo mbhalo engiyubalileyo uyasitshengisa ukuthi yona imvelo umhlaba wonke jikelele nxa sibona utshani sibona imbhida sibona izithelo sibona izihlahla konke lokhu yizinto ezadala uNkulunkulu wathi uNkulunkulu esekudalile wasesithi yena kuhle kwaba into enhle kakhulu lapha sikunanzelela ukuthi uNkulunkulu wadala zonke lezi zinto umuntu wayengabi khona kodwa siyahlangana lo muntu esekhona uNkulunkulu esedale zonke lezi zinto uNkulunkulu wasemfaka ngengadini yakhe umuntu ukuthi e-Eden ukuthi laye ayigcine ayihlakulele ayikhangele ibenhle ngakho ngalezi nsuku nxa sikhangele i-Eden yethu isingumhlaba wonke jikelele uNkulunkulu owasinika wona siyananzelela ukuthi thina lapha elizweni lethu leZimbabwe singangena kumbe sithi selupane uyabona izihlahla ezinhle siyabona izithelo kumbe kusebhinga kulezihlahla ezinhle izithelo kumbe kusemakhaya khonale eMzarabane kumbe kusemakhaya eGwanda eNtebe khonale lendaweni eBite Bridge ePlumtree onke zonke lezi ndawo siyabona izithelo siyabona ke inyamazana uNkulunkulu azibekayo emhlabeni ukuze zibe isibusiso kithi lapha ngithi ukuthi abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ukuthi lesi yisiphi uNkulunkulu asinika sona ukuba sisikhangele yikho uNkulunkulu wathi kuhle eqeda ukudala zonke izinto lezi kuthi ukuthi wayekhangelela ukuthi zibe khona kathi siphila ngensuku lapha abathi ngesilungu asebekhangela khona ukutshintsha komkhathi esingathi climate change kusenziwa kuyini kusenziwa ngokuthi umuntu kasagcini kuhle imvelo kasagcini kuhle izihlahla kasagcini kuhle izinto zonke lezi uNkulunkulu azidalayo ukwenzela ukuthi zisigcine lathi siyakwazi ukuba nxa sikhangele ezescience siyakwazi ukuthi izihlahla lezi yizo ezisinika umoya esiwuphefumulayo ukwenzela ukuthi siphile kahle kusho ukuthi uNkulunkulu wathi ezidala esithi kuhle wayekwazi ukuthi lezi zihlahla zizo ezikwanisa ukunceda ukuthi umuntu aphile athole umoya ukwenzela ukuthi nxa ewuphefumula lowo moya umzimba wakhe uqine siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wathi edala lezi zihlahla wazidala njalo ukuthi yizo eziselaphayo ngakho-ke kuqakathekile ukuthi ukuzwisisa kwethu uNkulunkulu ukuzwisisa kwethu ivangeli sizwisise ukuthi silomlando thina njengabantu ukugcina imvelo yethu kuhle
kuyiphethe mfundisi
egama likaJesu niyathandaza baba sisize ukuba lapho esikhona sibe ngabantu abagcina kuhle lumhlaba owasinika wona sibe ngabantu abakhangela imvelo yethu sibe ngabantu abangadiliziyo umhlaba kodwa abawakhayo egama likaJesu niyathandaza amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyawakhulu uNtungameli Nkomo ungadina kusasa. Kweza batsha namhla sixoxa loKhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Ngizihlalele nje ngizama ukuthi ngizithayele ngamapistop wami kulaptop la.
Kunjani Johnson?
Hayi Johnson bekuhleli kunjalo kuyancwengiswana kuphela lapho.
Ye awuzange akwageke ukuthola mfana.
Ngila 4 months ngisuke ekhaya.
Oh yebo.
Eh.
Usebenza kodwa
angizange ngiyime ukusebenza vele ngihleli ngisebenzi. Manje sengishaya indaba ama-permit maybe ngizogcina khona engasasebenzi yabo.
Wo uvele kathi ule permit yakho.
Ey.
Ilani special Zimbabwe permit.
Ey. Mina ngisebenza njenge-chef uyabona kwenye i-guest house la manje. Okwamanje ngisasebenza but ngendlela abathetha ngayo ukuthi 31 December uma singaphumelanga uku-apply kumbe kanjani lathi sisazama nga-apply la mina ukuthi ngisadidekile komqondo ukuthi kanti ngizoqalaphi yabo.
Kuyini okuhluphayo tu?
Ama terms and conditions phela ukuthi like uthole i-permit njengoba ungela like ama critical skills yabo.
So kumele ube lani. Khuluma sino Jule ba.
Angithi ufanele ngiqale ngi-apply i-waiver. Yabona ama conditions of getting i-waiver first then i-waiver bathi uzoyithola like after si approve Department of Labor, then they give you green light to go and apply for a general workers permit. So it's a process, if I started now until next year, because you have a year for 3 months, 4 months, of which services would be the same.
So, what's your problem?
Ah, very good, Mama Tatamani, lava very wanna, it's not one as Pumele, the lava wish you would die, and I got two videos, David Kitagas.
I love home gentlemen, I love very little Kita, you see a la Pumele. So, Yawa,
and I got two, and I got two, the team, a man, you could get his arm, go on daily to Zandi, one who can Zara and Wavant and Avazola, Bamuk Talala.
Yawana, so Manjus are in Zan, formed him.
I'm for it to Yazi, Okuni, Sessia Vega, go so man, Jamova. Sensing Asho City is a puma or in a puma, yabo?
Go to one of the Apuma.
I didn't think I saw the good goods of puma, Mangapuma. What are you? Well, I need to put a panel as a tatis moom, a tatis moom was a goody. Can you grant him the permit or is the rejection? Because, you know, thinking of food using imali, imali and corners now, I want to apply like you have about 1.550 and then. After that, when I saw funny clearance, we are saying we police station, you know. So far, let's say, so far, let's say funny clearance lay a kali.
But you're a challenger.
You can meet you with the Egonzim for it.
No one becomes better about the Ados Yamas Vero. What is this year? Some new look.
Well, warning King Elafo. As far as the Ranger will be said, that is thing as a spoon that I was a police in Vassam in a clearance.
Yes, it was a really plan, eh?
Ngoba what do you put this clearance in? Like, funa uma sengithole I waiver yabo.
So vele kunjalo.
Eh, zamele i process yakuqala mangi imvumela, then sengizokwazi ukufuna I police clearance. Ma bengideclare ku waiver, there's no need for me ukuthi ngiyofuna I police clearance yabo.
So zokumele ukuhlala ngenkani.
Angiyazi, maybe sabe sithinta khona lisixhumana lisinikeza amaqhinga ukuthi impilo singayibamba kanje si adjust situation yasekhaya yabo. Nigazi email ako ko email ila ama ike parang kovan yung kulo ng alam mo yung tinilan. Mayroong ham ten durun ka isugot tumbon isugot tindot. Mawfike kailan tule umufuni pumele ilo fanilo ham bigan di ko ba lam sing ka. Ako ko funum seven ang sa phone yas sing funu ko ti like ni cash ni ko asugo seven yas seven zin yagem ninge ko lila.
So le mole ulomfazo ulako.
Bon ke lo kung ina.
Banga kates.
Manje basekhaya manje bashiye manje ekhaya.
Yamadodo kunzima he?
Kunzima.
Lo ngukhulelani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa lingizwile sibile khuluma ngokuthi wenzani kula ngale kule South Africa. Wenzemidlalo iqembu leHighlanders Football Club libe nguthiki lobhanga leTennants Football Club. Emdlalweni weCastle Laga Premier Soccer League odlalelwe eBarberville Stadium namhla kobulawayo. Emidlalweni efanayo ngezi Platinum 2 Triangle United 0, Manica Diamonds 1 Yata 1, Dynamo Zimbari 2 Bulawayo Chiefs 0. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani lonke, ibizo lami ngu-Anthony wakwaChuma ozalwa lapha enkaya endaweni yaseziqalabeni ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo. Ngidume ngebizo elithi Mlando wetshitshinyana emnyama emculweni kaMasikandi umculo engiwuculayo. Ngiqala ukucula ngo-2015 manje nginamadlalade awu-4. Idlalade lami logcina isihloko salo sithi Sorry Baba Boyisa. Yeah. la emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wakuthelezwa senquthu lapha eSouth Africa uyumfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhathe kuma shows kuma business opening ceremony kuma birthday parties emishadweni kuma political rallies njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhathe njengoba abaningi sebeyasazi siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo so isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu awuzikhulisi wena futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa abantu yibo abasizwayo kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatha ngokusithengela ama CD ngingumfana ongalisabi ihlazo angilaso isponsor siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto so singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona ngazosuka lapho-ke sengisiyafunda kwesinye isikolo isicelo sami yi-support enkulu kakhulu kikho konke especially kuma-political parties lawo abhizi ngama-rallies njengamanje ngoba kukhona ama-political parties esisebenza nawo asinakuthi yiliphi iqembu ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into uyi-ambassador uyi-real model so sisebenza nalobu ubani kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise omunye umuntu ngiyabona
siyabonga kakhulu ke namhlanje yimi ke uDeeps Dube khonapha emsakazweni wenu ngingakhohlwa ukuthi lihlale lisixhumaxhuma siyabonga kakhulu lilale